sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo ntanga asithi ama youth abantu sebehlala bedakiwe abantu sebehlala besilwa abanye bayazibulala beyisenza ama suicide indaba yezidakamizwa inaleyi ngoba umuntu uyabe vele esegqile kuzo kakhulu uthola umuntu kwesinye isikhathi uyahlala isuku ezikwana ezine ethule yedwa kadli umuntu yena lowo so into esisihlupha lathi khonapha eBridge ibhakile sibili babotshwa abantu amapolisa azama ngendlela zonke kodwa labo abahambisa izidakamizwa lezo lokuzithengisa sebenamacebo abaningi ukuzedlulisa ezinye siyaphetsheya ezinye zithengiswa khonapha into esihluphile kakhulu esifuna ukuthi umuntu wonke izakhamizi uhulumende lamapholisa la wonke umuntu nje oseZimbabwe angenele kukho ngoba kuzasibulalela imuli zethu kuzasibulalela inhlala kahle yethu.
Ungajula usichazele izehlakalo oyake uzibone khona ngapho eBridge.
Abanye baba lodlakela begcine bephambanisa lezi muli lenhlala kahle kona lapho ayabehlezi khona even la khonapha elokishini kumbe emakhaya uyathola ukuthi kuba lokuhlukuluzana ngendaba yezidakamizwa nalezi abantwana bezikolo abanye abasayi lezikolo kakuhle abasafundi liyabe lisithi umntwana wesikolo kanti kaya ngesikolo selikhangela impumela yakhe liyathola into zingasahambanga ukuthi uma likulandelisa kuhle lithole ukuthi ubevele engasayi esikolo ngendaba yezidakamizwa nalezi ngoba zicina zibaphambanisa bengasalandeli imvelethu bengasalandeli le mithetho yelizwe beyephula usantando njengaba ma-resident eBridge kuyasihlukuluza lathi kusibamba kakhulu emoyeni sihlala sikhuleka ukuthi aluba lo uNkulunkulu angangenela ngoba sekubhakile konke ilizwe lonke njengakhona apha kithi eBridge lapho ngoba kusemngceleni kulapho okungenwa khona lokuphuma khona uyathola ukuthi kuba kuningi but indaba ekhona ukuthi lathi thina izakhamizi asicebi abanye bethu asicebi emapholiseni ukuthi uzibani umakhelwane wami iyathengisa uzibani umakhelwane wami uyazisebenzisa izidakamizwa lezo kumbe uzisebenzisela kwabanye abantu asikukhulumi ngingazi ukuthi yikwesaba kumbe labo babe bele kunye abakutholayo khonapho ngenxa bafumbathiswa labo ukuthi bengasakhulumi siyacela sibili ukuthi aluwa hulumende angafaka i-operation sibili ezakhangelela khona usibili bafake lezinja lezana ezinuka ezikwanisa ukunuka zizo ukuthi lapha kulezidakamizwa kungaba ngcono sibili kungaba ngcono kungasincedisa sibili njengabantu beBridge.
Endaweni eziningi abantu abasebenzisa izidakamizwa akulasekelo abalutholayo khona ngapho zikhona yini inhlelo zokubancedisa ukuthi bachiyane lalumkhuba.
EBridge lapha asila indawo kumbe umuze esingathi rehabilitation center eyabantu abatholakala benjalo ukuthi bafakwe ku rehabilitation center ukuze bakhutshwe endaweni zezidakamizwa. Zibe sizacela sibili ukuthi uhulumende aluba ethatha ezinye kulezinye ezakhiwa ezikhona apha ezakhiwa azisebenzi lutho. Silama hotela amanye khonapha awakhiwa kudala akasebenzi lutho avala kudala. Aluba uhulumende engafaka i-center i-rehabilitation abantu bona lava lama youth ontanga bona lava labanye bonke abangena kuzidakamizwa i-drug and substance abuse bathole indawo yokuthi bangancedwa khona whereby they are rehabilitated. Laba batholakala belazo bethengisa ucelo ngokuthi omantshi babagwebe sibili okuzwakalayo engxenye kungafundisa abantu ukuthi izidakamizwa azilunganga.